So we see card descend about VOA in the belly.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womvulo mhlazi u 8 Nhlangula 2020 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le coronavirus bevela kwele South Africa loyedwa obevela e South Sudan.
Kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaligciwane lapha kwelaseMzantsi Afrika, kodwa nje ikuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na.
Ngemva kokuthatha amahofisi eHarvest House eHarare, ibandla leMDCT lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele.
Uzokwazi ukuthi ngi-National Executive Member mina sayixoxa le ndaba kaningi. Wakuthangirayisa phile iHarvest House ihofisi leMDCT.
Ingcwethi kwezempilakahle yakwele Melika uDokotela Anthony Fauci uthi inkulungwane zabatshengiselayo emgwaqweni kwele Melika phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa kungaphehla igcikwane le-coronavirus lisabalale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Njalo ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus bevela kwele South Africa. Owesithathu otholakale elegcikwane leli ngobe vela kwele South Sudan. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu amathathu i-282. Izolo kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu 53 abahloliweyo ukuthi balegcikwane leli kumbe hatshi, kwatholakala bona laba abathathu. Iningi labaphindela ekhaya bevela kwele South Africa batholakala belegcikwane leli. Kambe kungakuhamba njani? Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani kwele South Africa.
Inani labantu abaphethwe ngumkhuhlane we-COVID lapha kwelase South Africa lokulikhula ngendlela emangaza kakhulu, kanye nabantu abashonayo ke ngenxa yalokho sesiyafika nje kunani lenkulungwane bantu abashonayo asebeshonile kahlehle, kanti sinezinkulungwane ezingamajumi amabili abantu abanomkhuhlane we-COVID abangakapheli, nalakho kunamashumi amabili nane cishe asebepholile. Okusho ukuthi umkhuhlane lona masibhekile lapha kwelase South Africa kusele nje ngenkulungwane ezinhlanu ukuthi kufike kunkulungwane ezingamachumi amahlanu. Ngakho sithi cha, khona ngathi kusaqhubeka kusiba kubi.
Iningi labasuka khona ngapho eSouth Africa bephindela ekhaya eZimbabwe lifika khona ngale litholakala ukubana lelegcikwane le-coronavirus. Kungakukhombani lokho?
Ukuthi abantu abaningi abasuka lapha besiya kwelaseZimbabwe noma besiya kumapha amazwe njalo batholakala benomkhuhlane owe-coronavirus, kuzobala kumbe benegciwane, kuzobala lokhu ukuthi baningi kakhulu, kukhomba ukuthi baningi kakhulu abantu abanaligciwane lapha kwelaseMzantsi Afrika, kodwa nje ikuthi kabakahambi ukuyohlolwa ukuthi ngempela ngabe benalo na, ngoba kungakafinyeleli ukuhlolwa kubo bonke abantu abaningi. So kuzobala ukuthi sihleli naligciwane ebantwini abaningi kakhulu, sinezinkulungwane nezinkulungwane ezabantu asebephethwe iligciwane.
Lo ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulandela ukuthathwa kwamahofisi eHarvest House asesaziwa ngelokuthi Richard Morgan Tswangirai House ngabebandla leMDCT. Leli bandla lithi lizathatha njalo amahofisi ezigaba elizweni jikelele. Ibandla leMDC lilamahofisi emadolobheni phose wonke awelizwe lasezabelweni ezitshiyeneyo kunye lezimota lenye impahla. Ibandla leMDCT lithi lizaxotshisa njalo amanye amalunga edale lePhalamende, kodwa okuningi kuzaziswa ngemva komhlangano ozenziwa ngolwesibili. Leli bandla liyalandula ukuthi amahofisi eMorgan Tswangirai House ayisiwo ebandla. Sixoxe lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Khaliphani Phugeni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga msakazi. Ngibingela labalaleli emakhaya. Hayi, akulona iqiniso ihofisi yeHarvest House libe ofisi yeMDCT ekababa uTswangirai. So uzokwazi ukuthi ngi-National Executive Member mina sayixoxa le ndaba kaningi. BabuTswangirai saphila iHarvest House yihofisi leMDCT.
Akhona yini amalunga edalele parliamente elizaviza ukuthi aqotshwe kumalanga amalushwana landelayo?
Indaba yamalunga eparliamente njengoba ngihlala ngisho nje iya ngokuthi umuntu yena ubehave kanjani. Umuntu engabehave lokho abakuza ngesilungu bethi offenses against the party yikho okuzoyenza ukuthi umuntu arecall. So kuya nge case by case basis, angikwazi ukuvela ngithi blanketly yebo kulabantu esizobaviza. Kodwa sikhulume ngolwesibili kuzobe sesenza ama meetings athize njengoba sengikwazi ukuphendula ngophelelelo lombuzo.
Amahofisi ebandla asezigabeni wona lizawathatha nini?
Angithi sesiqale ngeheadquarters, njengoba sesiqedile ngeheadquarters kutsho ukuthi ke sizowathatha lawo lama kungekudala nje sizobe sesiwaphethe. Akumelanga ukuthi vele ngabe kwenzeka kanje. Uma bezibiza ama-Democrats kumele bavume ukuthi ani babe semahofisini lawa bethi yibo abakhokheli be-MDCT boqotho. Ikhothi isiphumele sinqumo ukuthi ngubani olida i-MDCT. Manje njengabantu bona abathi balwisana nobudlwangudlwangu be-government yezanu, ngabe babonisa phela ngesilunga abathi be-must model what they are advocating. They must model it. Kumele bakubonise ukuthi nangu thina singabantu abanje.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo uMnumzana Swithan Chirodza.
Yebo mfowethu Chris. Ukuthi amahofisi ethu engathathwa ngamabutho lokho kungayenzakala sibili, ngoba phela babe phethe imbhobho, thina asilayo imbhobho. Njalo thina asila dlame lokuthi singabulala abanye bethu abeZimbabwe angazange isithe ezivela ngaphandle kwelizwe. Sokusobala kuwonke umuntu eZimbabwe ukuthi vele okhuphe ngotitisi bakabani. Njengoba ubonile amabutho mfowethu Chris, amabutho efike eHarvest House ehluthuni headquarters yethu eHarvest House. Isenzakalo leso sihle satshengisela ukuthi isibongo sabo Khuphe, isibongo sakhe esamaqiniso kwezombusazwe ngesakobani, isibongo sakhe ngesakonkwena. Njalo ke yona lo umbuzo vele besike sathola abanye ade besinqeba indlebe ukuthi hayi bayeza ngakini kobulawa ikhona ngale, kodwa siyakwazi phela ukuthi vele bazabuyaphi bencedwa amabutho. Njengoba vele uMakhuphe wayevele ecatsha ngendaba zokuthi yena uhlukuluzwa ngomhlobo, thina sasivele sikwazi ukuthi hatshi uKhuphe usebenza nabantu bakamnankagwa. Yikho vele sasi singamfuni lapha kobulawayo. uKhuphe wayengumuntu owayelwisa abantu abe-party. Ungananzelela Chris, uKhuphe uvele kukalutshwana umuzwa echothozi uhulumende kaMgabe, kodwa emaphepheni wayegcwala emaphepheni ngokulwisa abanye asebenza labo. so konoku vele akusimangalisi akusimangalisi ukuthi bengabuya bezothatha ama office into engiyaziyo engikwazi eqiniseni ukuthi kabala lungela bazancediswa ibona labo manje esikwazi ukuthi bangu TTC baka hulumende lo okhokhelwa ngamabutho
akhona yini amalunga ebandla lenu athi ase hambe kucele le MDCT
akekho o sekhulume ukuthi uzasebenza lo mama makhuphe njengoba vele sokusobala ukuthi ngu TTC wehulumende kamnangagwa angikholuthi bazabe banengi abangakutsho khonokho ukuthi sebesebenza lo khuphe hayi angikholuthi bengaba ningi okwakathesi ayisilabo yizero njalo singakhangela imbali imbali yakobulawayo imbali yemathebeleleni imbali kamthwakazi sizananzelela ukuthi akekho umthwakazi okwanileyo sibili ekhanda ongaziveza egcekeni atsho yena ukuthi uchelesile ukuthi usebenza lalabo abahuquluzi benotho lalabo ababe yibo ababe khokhela amabutho ombhuqazwe angikhole ukuthi kungayenzakala khonokho kungayenzakala into enjalo okwamanje
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo kunjalo nje igqwetha umnumzana Tapiwa Maganza wayesebenza legqwetha likamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le MDC Alliance ubothiwe izolo phezu kodaba lokuloba i-affidavit amapholisa athi yayile gama lomuntu wokuzibazela othiwa nguSimbarashe Zuze lokhu kwenzakala lanxa uZuze eziveze emphakathini izolo wazisa lokuthi amapholisa wakhuluma lawo igqwetha likaChamisa Umpofu owabotshwa ngeviki edluleyo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare namhlanje
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
obamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lithi kulezisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezifika phose inkulungwane ezimbili 197 esezihanjiswe ukuthi ziyohlala lapho ezingasoze zihlangane labantu zisahlolwa ukuthi zingaba zithelelwe igcikwane lecoronavirus na lokhu kulandela ukutholakala kwabantu abane ababalisa umongikazi belegcikwane leCOVID-19 Iphephandaba lobulembu be-internet ele Zim Live lithi abasekeli bakamkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti lonkosikazi Linet Karenyi Kore ababotshwe phandle kwamahofisi asethethwe libandla le-MDCT eHarare ngolwesihlanu sebehambise amapholisa emthethwandaba phezu kokuphathwa kwabo ngamapholisa ababili laba bathi kumele bahlawulwe ngoba bafakwa engozini yokuthelelwa igcikwane le-coronavirus estokisini lapho ababevalelwe khona njalo bathi istokisi sakhona singcole kakhulu Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kimlayezo elithumele nge-WhatsApp
ulinjani bakithi linjani bakithi okhulumayo ngukhadabe ngukhadabe wesabeleni sasedandanda idandanda phansi khona lekanyandavu elupani hayi into bakithi enzwa izanu PF ayisixolele sesikhathele ngayo bakithi izanu sesikhathele siyayibona isebenzisa umama lo umakhuphe sesikhathele bakithi akisixolele izanu 20 years sihlupheka singaphume ekukhululekeni please siyayicela izanu PF siyalicela abantu bezanu bakithi hlalani phansi lidle khonokho eselakutshontshayo liphumule ngiyabonga mina khadabe ngikhuluma nise-olivine wodbosh e-south africa
ngiyabulisa lonke sizwe semambali kustudio 7 voice of america ngithi lonke bantu bakithi mambali ngabe ngabasemazweni noma abasekhaya noma bekhona ngenxa yokuthi abantu bakithi bagcwele amazwe wonke la ngenxa yokuhlupheka cela ubumbano bantu bakithi emambali sesilohlelo mpelano ukuthi abantu sincedisaneni sibambaneni siqale ngokuthi sisize kakhulu eklinika yakithi mambali ekliniki sisize kakhulu njengokuthi njengoba sisibona nalo mkhuhlane uvama kanje sincedise kakhulu ekuncediseni izinto ezifunekayo eklinika siyacela kakhulu abantu bakithi bonke umambali yonke abazwayo khuluma imambali esigoqela emkhologwe matokonye majamhlophe size imambali center nabanye abaseceleni laphana kumfula lokhu esinqumisa khonale simphathe siyacela sigangatsha bonke abantu bakithi abazwayo basihawukele besize impela esiphoseleni sinayo i-akhawunti number uyasondela komunye wemambali kunaphana olaye noma le number zakho ubuzisisi nxa ungakakutholi siyabonga okhulumayo ngumathambo ujotam mabuza siyabonga ematshamhlophe
mthakazi wakithi into engiyibonayo aliyiboni ngokuncikezelwa ngabantu ababuya empumalanga basincikezela ungabheka mokwamanje asifuleni amehlo sibheke ukuthi siya ubheke ngokwamanje u-MDC alliance kathandrayo le abalwayo manje upresident ishona u-vice president ishona ukuthi into ayibithi ubheke kufake uwishman ncube waba yi-vice president yesibili kunini uwishman ncube elapho engiprofesa lokhu esidla imvuthu zezinkwa ozilahlelwa ngabafana abancane abakhule izolo ebabhekile yiwo seyemvuthela imvuphi udla imvuthu zabo uyanikezwa ephansi but kunguye abadala eku-MDC phambili ngomthokazi wakithi
yebo 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 lenjani linjani ostudio 7 likhuluma lo Cleva umfana wasecholotsho ubiza uthatha ma echolotsho ephumula mission mina nitakwa esigabeni ukuthi akusempiriya isibhedlela sethu iphumula esinye isibhedlela sethu icholotsho yiko lapho enzalelwe khona nzalele ngasempiriya igama lami ngukleva sibonga sama sakwasibanda
hayi sikhathele impela ngamashona sikhathele impela ngamashona sikhathele kakhulu impela sikhathele impela siyahlupheka nje manje indaba yamashona manje hayi sikhathele kakhulu mani
kambe khona kuvele kuyikuyini into thazana babhizi babulalana labantu becathisa abantu beba-abuse abantu and sikhathele bakithi siyacela lati ntisincedise ingceni lingabona ngezinye indlela kube yikudla kumele sithwale nzima kuyatshaywa abantu ngapha kuyalayimela ukudla kuthiwa abantu baphiwa ukudla ukudla kwakhona sikubona siyaziphandela kambe lake lalibona ngaphila izwe elinje sasikhala ngomgabe umgabe ke wayengcono kulalo umuntu othiwa mnangagwa hayi bo salibonani salibonani linjani bantu besitudiyo bakithi ngingajabula nxa elami ivoyisi yayo ingaphuma hayi thina sikhathele bakithi ngezanu PF mina lo ngazalelwa kuzanu PF sengikhulele kuzanu PF ngazala abantu abami zanu PF kanti kuzaze kutshintshe nini kwamanye amazwe wani kuyatshintsha ukuthiwa kubizwe ngenye indlela kanti kona izanu le kuvele kuyikuyini yena uma ithokozani khuphe uthen uyavotelwa ngubanxa yemicabango ekhaya nasithathele bakithi akuke kutshintshwe sike kusibonela uchamisa umntwana omncane sikhathele ngamatsotso ezamphilo.
Yebo yebo, selibingelela be-Studio 7 abasakazi bonke nabalaleli bonke. Ingumpofu ngithi njengabathi bayita ngamademo ngabademokrasi MTC kachamisa abathi balwele democracy. Yomangalisa ukuthi democracy yakhona ikuphi lokho engena esikhundleni ngodlakela ngempi ifuna ukubulala ukhuphe. Siyababona nanamhlanje baqhubeka ngazo izinto zakhona. Alaba bayangisa laba abantwana bakamgabe kenje vele umgabe i-G4 wayeshiye ezandleni zakhe. Yikho ke behamba ngezeluleko zikamgabe nokweza kukamgabe bayangisa njani bayangisa odlakela lolo abalenzayo lolo. Kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhulu ma abantu bezinto endodlakela yangisa lokho pho ngabusa umgabo zabangcono pheka kunaye phela umgabo omncane lo osakhula lo oshamisa yangisa lokho abakwenzayo. So ngiyabonga ngithi abaxekane le nto zodlakela oshamisa
yabona ndiwasakaze sisesezen siyacela sibili ukuthi umama uMakhuphe akayekele uDr. Baba uNesimthamisa kamthiye sibili sacela sibili akamxoli bakaxoli alayensi akayixolele kakhulu ngizama ukuthi sibuya sabukele emuva kucabange kahle sibili alungisile ithanda lakulayimane hhayi yabamonzo singazesihluphela ehlupha abanye abantu sibili kakhulu ngoba hhayi lokhu akwenzayo kubi kakhulu kubi kakhulu kakhulu akwathi sibili zomnye umuntu sekuxoxana njani thabisa kuyini kahle sina umthabisayo kahle bazama ukuthi bakhumbule kahle bayicabange kahle babesezimundu zalomoya fake bakhule kancane njengabantu abadala. Hayi 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 asinte rightly hayi lokhu hayi ingafaki ibandlelo lisale lezanpf lona hayi sengalifaki lapho ngoba kuphiwa sabona isikhanda nje kuphela ngisimanga ukuthi sekela ama-sport afika ngama-poli. Hayi 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 kazange ukuthi sekele kusukulunza lapho kazange ukuyila siyacela sibile kazange asebenzisa ithanda lakhe abantu abavota azathola u-2023 ayangaphi kazama ukukhankasela ibandla futhi ku-2023 kungenganilethela amavota akhona ukuthi abezehluza amaphathi iphathi ye-alliance. Hayi hayi hayi
kodwa uyazi phela le nto eyenzakalayo eZimbabwe luhlazo kwenzakalani shuwa mali senze isiphithiphithi esingaka mpela lilwelane kanti lalo jahathi chamiso lilwelane. Hayi uyazakelekela into lezo mani. Hayi ubona selikazihlale ihluphana lalo muntu lifuna ukuchasela imthaya njengothwangirayo. Hayi yisho akelekele into zeni lezo. Hayi hayi uyazi ungafundi sometimes kubuhlungu. Uyazi ngangifundile ngangihamba ngiyekuba ngibe yipolitiki yeZimbabwe ngiyekulwa buhlungu njalo ngelesimo seZimbabwe. Uyazi ma ngicabanga ukuthi iZimbabwe ubaba wayelisotsha leZimbabwe walwela eZimbabwe wacela inyama le till today angikwazi ukuthi ukuphulelwe lizwe hliziyo yami buhlungu blind ma ngicabanga ngobaba walwela iZimbabwe impi elisotsha kwanalo wanyamala forever till today.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa ezigaba zeMelika ezimbalwa abhuqe phansi namadolo etshengisa usekelo lwabatshengisela phezu kokubulawa konsundu ngamapholisa amhlophe. Izizalwane zakwele mali ezifika phose amakhulu amabili i-197 zize zabuyela ekhaya zisuka kumakhelwane elinje lapho ebezivalelwe khona kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration yiyo ephathise abantu laba. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ukutshengisela kwabantu beMelika phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa kuqhubekele phambili izolo lanxa besekuthuli kungafani lokwenzakala ngeviki edluleyo lapho kwaqhamuka udlakela. Ingcwethi yezempila kahle uDokotela Anthony Fauci owakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela imizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kwele Melika wazise ilizwe ukuthi ukubuthana kwenkulungwane zabantu betshengisela kulakho ukuphehla leli gcikwane lisabalale ngamandla. Mana ingoma yethembe monks singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo kulabanye njalo ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus bevela kwele-South Africa loyedwa obevela e-South Sudan. Ngemva kokuthatha amahhofisi aweHarvest House eHarare, ibandla le-MTCT lithi lizathatha njalo amahhofisi ezigaba elizweni jikelele. silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.